sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amathono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingani litshona njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesine mhla ziku 11 Mbimbitho 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
uMende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumente. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba ye-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lo baba uChris Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapholisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga.
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi komthethwandaba kamanje eTrade Court kobulawayo lamhlanje. Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokho lisephulwa elizweni njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Sokungumnyaka owodwa selokho inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba eWorld Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane weCOVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele, ipandemic ngesilungu. Ingcwethi zezempila kahle zithi okuhulumende bamazwe womhlaba kumele baqakathekise uhlangothi lwezempila kahle njalo kumele bahlale bebeke imali eceleni yokunceda lapho okuthe kwaqhamuka ubhubhane lomkhuhlane onjenge COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Ngemva kokuba abe ubethe iCOVID-19, sokuludubo olukhulu oluhlasela amazwe omhlaba ipandemic. Amazwe amaningi aqalisa ukuvala imingcele, amafekithali, izikolo, izinkonzo lokunye phansi kweziqondiso ze-lockdown okwahle wadala ezinye inhlupho ezinjengokuphazanyiswa komumo wezomnotho owezempilakahle lezinye. Ingcishi ezicubulunga ezempilakahle nenhlalakahle yabantu zithi ukuphathwa kolumkhuhlane kuveza amaphutha enziwa nguhulumende weZimbabwe ukungathuthukisi uhlangothi lokulondolozwa kwempilakahle, ekhetha ukuthi iziphatha amandla zakhe kanye labalemali bayekwelwatsha phandle kwelizwe. UDokotela Garishaba uthi iCOVID-19 isibeke emgceke ukuba ukuthuthukiswa kohlangothi lwezempilakahle kuqakathekile.
Uhulumende usebeke izimiso zokulwisana lalo mkhuhlane. Kusokudingakala ukubana izibhedlela zethu zenze imizamo yokuphumelelisa lelo phupho elifakwe nguhulumende. Nxa sikhangele okwenzakale kwamanye amazwe, umumo waqala waba mubi kungakabi ngcono.
Owakoba ngumphathintambo wezempilakahle kuhulumende womanyano uDr. Henry Matsorera uthi ngabe le Zimbabwe lalungisile uqinileyo ulaka lomkhuhlane lwaluzaba ngcono.
Our worry really about people dying of COVID-19 is that we
ukusikhathaza ukuba silabantu ababhubhayo besezibhedlela ezilabantu abaleminye imikhuhlane engaso
COVID-19.
Umnumzana Pride Mkono uthi umkhuhlane we-COVID-19 ukwenze kwabasobala ukuba uhulumende kumele ahlale le mali yokunakekela abaswelayo.
Abayanga labaswelayo kumele benikwe ama-social safety nets nguhulumende ngoba abaningi babo bephila ngokuzisebenzela bethengisa emgwaqweni, abanye besatshaya i-cross-border trading. Ngenxa ye-lockdown abasakwanisi ukwenza imisebenzi yabo leyo.
ezinye incitshi zithi kuyajabulisa ukuba uhulumende weZimbabwe ngomunye wabohulumende asebethenge ijekiseni lokuzivikela kulomkhuhlane. Ekhuluma ngemva kokuhlatshwa ijekiseni leSinopharm vaccine kumaviki asanda kwedlula, umsekeli kamongameli welizwe enguye njalo umphathintambo wezempilakahle umnumzana Constantino Chiwenga uveze ukuyithemba ukunceda ekumilaneni lalomkhuhlane.
Sinopharm vaccine, which was confirmed to be 79%.
I-Sinopharm vaccine satshelwa ukuba iyasebenza. Siyakwazi ukuhlatshwa kwami kutshengisa ukuba ngiyathemba ukuba i-Sinopharm iyasebenza.
Sinopharm, I have received my COVID-19 vaccine gel.
Umkhuhlane we-COVID-19 wahlasela umuntu wokuqala eZimbabwe mhlaka 20 Mlimbitho womnyaka odlileyo, njalo intatheli izindaba uZoruro Makamba nguye owaba ngokuqala ukubulawa ngumkhuhlane lo mhlaka 23 Mlimbitho. Ingcitshi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 ukuvalwa kwamakampani ophambanisa kakhulu isimo somnotho esasivele sibhekane lezinye inhlupho. Kunje sekulabantu asebehlole bafunyanwe bele-COVID-19 abazinkulungwane eziphezu kwamashumi amathathu 36,310, njalo isibulele abantu abaphansi kwenkulungwane eyodwa lengxenye 1,489. Ingcwethi ezicubulunga ezomnotho zithi i-COVID-19 inikeze isifundo esikhulu sokuba uhulumende weZimbabwe kumele ahlale elungile ukumelana nendubo ezifana lalezi. Abantu abaningi balahlekelwe imisebenzi loba nje amanye amazwe afana laboMelika, United Kingdom, Canada, South Africa namanye aphuma lenhlelo zokunceda izizalwane zawo ngemali okuluhlelo olwehlula iZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Abasakhulayo abayizifundi zemakolitshini lamayunivesithi bathi lanxa eleZimbabwe njengawo wonke amazwe womhlaba liphakathi kokulwisana legciwane le-coronavirus, bona sebelungele ukubuyela ezifundweni eseziphanjaniswe umnyaka wonke yilolu bhubhane. UJingani Shoko, ilunga lenhlanganiso elwela amalungelo abafundi eyezinasu, uthi njengabafundi sebelinde ngabomvu ukuvulwa kwezikolo. Kodwa uShoko utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi uhulumende kuzamele abone ukuthi impahla yonke edingakalayo eyokuvikela ukuthelelwana lula kwegciwane le-coronavirus kukhona ezikolo.
Thina njengabafundi sesilindele ukuvula kwesikolo ngoba sacina udala ukufunda, sicina ukufunda ngomnyaka ophelileyo. Kodwa isikolo siyafuna ukuhamba ukuthi sivule, kodwa with the prevailing circumstances awe COVID-19 kuzaba nzima njalo ukuthi isikolo zihambele liphambili silokhu sifunda, ngoba sananzelela ukuthi ngomnyaka ophelileyo isikolo zike zavulwa kodwa kuciniso seziphuthumezwa ukuthi zivale emva kokubona ukuthi abafundi bebesebe ku-risk ngenxa yama-cases ade sitholakele. So ukuvula kwesikolo sikukhangelele, kodwa ubuhulumende ngendlela ayenza ngayo akutshengiseli ukuthi isikolo zingavulwa abafundi bonke they will be safe.
Ubona ngani izikolo sezilungiselele na ukuvula kulesi sikhathi ilizwe lisalwisana nge-COVID-19, igcikwane elike lamemetheka okumangalisayo ezikolo?
Eqiniso ukuthi izikolo zi-under-resourced to open. The problem eyenzakalayo ukuthi uhulumende uyapronounce ama-resolutions without involving the major stakeholders or the necessary stakeholders ukuze isikolo sivule. Government kumele ibuye ithi yona chip in into the issues ye-PPE yenza ukuthi sivikele umkhuhlane we-COVID. Njengoba sibonile ngomnyaka ophelileyo izikolo zigcine sezivalwa emva kokuthi abantwana e-St James nezikolo ezinjenge Plumtree laseThekwane betholakale bele i-COVID.
Uhulumende uthe usefakile impahla zonke ezifunakalayo ezigoqela ama-mask, ama-sanitizer lokunye okutshiyeneyo ukuze i-COVID-19 ingamemetheki ezikolo. Uyakhuthaza njalo ukuthi izikolo ziqhubeke lohlelo lwe-e-learning ukuze abafundi bangaminyani ezikolo. Njengabafundi lukubona njani lokho?
Uhulumende izikolo zize zivulwe, njalo wasithembisa ukuthi konke sokukhona konke soku right ama mask le PPE eyani ukuthi abesikolo zivule but zavulwa isikolo from there there was a lot of chaos kuzingaphi izinto zakhona thina we are on the ground thina njengabafundi kathesi isikolo zemfundo eyaphezulu singathi khona ama universities sebekhweze ama fees njalo udinga umangala ukuthi last year we did not learn but we were made to pay the fees now kuthiwa sibhadale futhi ama fees
ngomnyaka odlule sibone ugatsha olubona ngezemidlalo kanye labatsha benikeza abafundi esikolo esijeneyo ama smartphone ngemichina ejeneyo ukuze beyenelise ukuqhuba izifundo zabo ngemfanelo phansi kohlelo le lockdown inumbono wakho mayelana ngemizamo kahulumende ukuthuthukisa abafundi ikakhulukazi kulesikhathi beqhubeka bekhuthaza ukusetshenziswa kwe-e-learning ukuqhuba izifundo zabo
ukwenzwe ngohulumende ekupheni abafundi esithi khona ama smartphones into encomekayo kakhulu njalo sibona ukuthi abafundi bazenelisa ukuthi bethi access e-learning kodwa into ebuhlungu ukuthi ama smartphones lawa kaphungu sebenza kungela idata idata yiyo eyenza ukuthi ama students enelise ukuthi benze i-e-learning sikhuluma nje idata isikhwelile it's beyond ama students reach singacela kakhulu ukuthi uhulumende ekwanise ukuthi abafundi bethole idatha elingani lichiphile lokhu kungenzeka ngokuthi the responsible minister kumele engage ama network operators kube le data labafundi sike sabona amanye ama college ama universities bese negotiate for a lower prices of data kungaba ngcono ukuthi uhulumende laye engangenela sicelele njengabafundi ukuthi sikwazi ukuthola ama data achiphileyo kulezi ndawo lapho esilabafundi khona lapho ngela network khona obuyenza ukuthi umuntu enelise ukubamba e-learning so kusuka kube nzima njalo endaweni ezinjalo
lo ngumnumzana Jingani Shoko ilunga lenhlanganiso elwela ilungelo lezifundi ezinaso ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseHarare amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party asemiswe phambi kwamapholisa eCentral Police Station behlolwa ngumnumzana Ambrose Floyd ukuba yibona ababekhona entabeni yezinduna andibana bayemiswa edale likamanji eTrade Gold kobulawayo lamhlanje kuthi lo mongameli weMthwakazi Republic Party laye usedingwa ngamapholisa lamasotsha ahlome ecalwa ngokuchaywa amapholisa entaba zinduna uAnastasia Ndlovu usethulela loludaba ekobulawayo
Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party amiswe phambi kwedwali elikamanje eTrade Gold Building bavalelwa ejele leGrey Prison bazaphendwa edale mhla ka 16 Mbimbitho belinde ukucela imali yesibambiso ibail ekhuluma ngemva kwedale likamanje eTrade Gold Building igqwetha elimele amalunga eMthwakazi Republic Party umnumzana Priest Butche Dube uchaza impumela yedale
lesibotshwa izingu 9 bayitheswa icala by public violence so singenile ke court sa appear I think ng provincial magistrate Mr. Sangster uchuchisi beku ng Terry Chakabuda so ayisiqhubile ngenxa ukuthi phose zonke izibotshwa be zilamanxeba amanye akhanyayo lemehlweni sicelile ke kumanje ukuthi anqume ukuthi zihambe ziyehlolwa ezibhedlela njalo zelatshwe ngemva kwalokho ke sesizaphela ecourt futhi ngeTuesday next week sesisiyawenza ama bail applications
amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party abalisa uSpongile Banda uThino Sinkomo uMongameli Mlotsha uAlbert Moyo uAkim Ndebele uBusi Nkomo uWelcome Moyo uNkosi Lathi Ncube babotshwe izolo ukuthi amalunga aleli bandla abalisa unxeba lendoda Ndlovu uGladwell Ndlovu uNqobile Moyo uNtuthuko Khumalo uMuzi Mlotsha lolwazi khanye badutshulwe izolo ngemva kokubhikisha phambi kweCentral Police Station kusanjalo uMongameli weMthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo ucatshile kulandela kuphela ukudingwa kwakhe ngamapolisa lamasosha ahlomile ecalwa ngokuchaya amapolisa entabeni yentaba zinduna. Umnumzana Moyo uchaza isimo sakhe.
Izolo emini amaloya athi ubaba uDumisani Dube lo baba uPrince Boshe bake bayafika eCentral Police Station ukuze bayolungiselela ngecala lalabo abangu-9 abethu ababoshiweyo abafike khona batshelwa ngamapolisa abe-CID Law and Order ukuthi bayangidinga mina lo Patton Cwaba besithi ngomvulo yona lowo odlulileyo mhla ka-8 March 2021 mina lo Cwaba sitholakale sitshaya amapolisa labantu bakaFloyd Ambrose entaba zinduna Mountain okuyinto abathi bangidingela yona. Okunjanisayo ukuthi kuyamangalisa ukuthi iZimbabwe iphethwe ngabantu abalamanga kangaka, abantu bomthetho, ngoba yimi engadresa amapolisa ngisithi abangabi selectively ngabe ukhethe umthetho, ngoba sisitsho ukuthi uAmbrose nguye isigangi ohlukumeza uDevs, bakuzwisisa babuyela, kodwa namhlanje sengodingwayo ngecala lokuthi ngashaya amapolisa layo uFloyd.
Ilunga lebandla lezanu PF uHonorable Joseph Chuma usole isenzo samalunga ebandla lemthwakazi Republic Party ngokuyabhikisha eCentral Police Station.
Into enziwe ngabalandeli be-MRP isuke yaba luhlazo kakhulu. Ilizwe lethu leZimbabwe yilizwe elilemithetho okumele ilandelwe ngezikhathi zonke. Ye bengabe bebele nto yabo ade begijimisa enhle eyokulwela umuntu oxotshwe endaweni yena umthetho usithi yena abe nguye okhonapho. Kodwa ke kusuka bona bese bethatha umthetho befake ezandleni zabo sebehamba ke sebesiya yenza umsindo e-police station, akusikho akukho emthethweni, njalo asingeke sakuvuma khona okunjalo.
Abalwela amalungelo oluntu sebethe basola ukudutshulwa, ukutshaywa lokubotshwa kwamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party bethi uhulumende ulokhe eqhubeka ngesandla esilukhuni. Namhlanje enzikini yakobulawayo bekulamasosha lamapolisa ahlomileyo ngesikhathi kuyiwa edale lamalunga emthwakazi Republic Party. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abalwela ilungelo loluntu kanye labezombusazwe abaphatheke emkhosini we-Save Zimbabwe campaign bathi ilungelo loluntu lilokhu lisephulwa elizweni, njalo kufanele abantu bebambane ukuze kulunge. Umkhosi lo unanza okwehlela abantu abachaywa ngamapolisa ngomnyaka ka-2007 besiya emthandazweni lapho okwalimala abaningi, njalo kwabhubha umnumzana Gift Tandare webandla le-MDC ngemva kokudutshulwa. Ezinye inhlanganiso eziphatheke kulumbuthano zibalisa i-Crisis in Zimbabwe Coalition eyiyo eqoqe umkhosi weZimbabwe Divine Destiny leZimbabwe Congress of Trade Unions. Okunenge ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhubela umnumzana Nkululeko Sibanda. Isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance, obekhona kulumbuthano wethula umbiko wakhe.
Inkuthazo enkulu fakwe nguPresident Chamisa yokuthi umnyaka ka-2021 kufanele kube umnyaka wokuletha izizalwane zonke zeZimbabwe zivela kumalunga amaningi atshiyeneyo zisebenzela ndawonye ukulungisa ilizwe lethu.
Kulabanye labo abade bekhuluma kulo umbuthano, awakhe amazwi singathi abehluke ngani njalo egxile ngaphi?
Okuqakathekileyo ukuthi umbuthano kungumbuthano wezizalwane zeZimbabwe ezisebenzela ukulunga kwelizwe. Bebelande ukuzoqinisana lokukhuthazana ngodaba lokuthi kufanele ngalomnyaka kusetshenzwe ndawonye ukwenzela ukuthi ilizwe lisizakale kulezi nkathazo ezikhona manje. Ngalomhlobo mbone ngani inkuthazo zabo bezifana, bebekhuthaza nabonke, bekhuthaza njalo izizalwane zelizwe lethu ukuthi zisebenze nzima, yalo zizilungiselele zisazi ukuthi nxa zona zingasebenzanga iZimbabwe kayisoze yafika esibangeni esifanele njalo yasephiwa umdala.
Sisiqathanisa okwenzakala ngaleso sikhathi lanamuhla sokulomahluko yini?
Siyabona ukuthi emalengeni amalutshwana adlulileyo kuphume umbiko ovela ku-Freedom House sithi wona ilizwe leZimbabwe lingani selibuye labuyele emuva kakhulu ngendaba yokuncindezela lokuswelakala kokukhululeka kwezizalwa zakuleli. Ngalolu hlobo ngibona ngani umsebenzi osafanele wenziwe mkhulu uyafana lo ofanele wenziwe ngaleso sikhathi, kodwa singathi umkhathi esesisebenza sikuwo ngalo siwehlukile ngoba kathesi abantu esebenza labo bakhanye ngani vele okokuthi ukukhulunyiswane njalo ukuthanda ilizwe kungani kuyabehlula.
Lawo ngamazwi kamnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ubexoxa icingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Asenelisanga ukuzwa umbono kahulumende ngalolu daba, kodwa uhlezi elandula ukuthi kulokho kuphulwa kwelungelo loluntu elizweni. Talk lamhlanje kuhlelwa sihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane ekumelaneni lobhubhane lweCOVID-19. Umkhokheli webandla leMDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa useke wasolwa ngabanye abathi ungumlomo ongagcwalelwa mfula ngoba engohlala ekhuluma nje kodwa engathathi amanyathelo. Kodwa liviki uChamisa ubeke sobala inhlelo zebandla athi zicanda umhlahlandlela wokhetho oluzayo. Lokhu kuthiye abanye belokhu bengasuthiseki besithi bazoyicela isivuthiwe lanxa abasekeli bakhe bemtshayele ihlombe besithi amazwi akhe ayabapha ithemba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lesikhulumeli sebandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Swithan Chirowotsa endawonye lengcwethi yecubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo onguye osungula lingxoxo.
Okuliqiniso yokuthi akutshoyo kuliqiniso, okuluhlupho yokuthi beyond ukukhuluma ukuthi abantu for example bopheziqine uzimisele yini ukunikeza lobo bukhokheli, uzimisele uku-inspire amaZimbabweans ukuthi maZimbabweans asiphakameni sifuqeni uncindezelo lolo olukhona, ngoba uncindezelo lolo olukhona abantu bamnika usekelo. So njengoba bamnika usekelo okudingakalayo ukuthi enikeze ubukhokheli.
Nanto ke udaba umnumzana Chirodza
uzananzelela ukuthi umnumzana uChamisa ukhulume ngendaba ye-COVID ukuthi isisetshenziswa ukululaza umthetho ukuthi khona akusela ma-by-election kwakathesi. Abantu bayathotha eParliament, bathotha emakhansilini. Uhulumende akwenze ukuthi laba abakuhlangothi lukamonzora umbeningi ukhuphe bangene ku-council umbeni kuParliament, kodwa bekwenze kube nzima ukuthi umuntu oyabe melele ibandla likamnumzana uChamisa. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ngani ngendaba yokuhlukuluzwa kwabantu, ukuthi umbusazi wangikhona vele usayiwo lo esasiwukhangele njengoba phela sinabazali abahamba empini yenkululeko, khonokho ayisikho esasiwukhangele njengabantu beZimbabwe. Uzananzela futhi ukuthi umnumzana uChamisa ukhulumile ngokuthi okwamanje kukhanya vele uhulumende kuzama ukuthi ebhanishe ibandla le-MDC Alliance ngoba phela alisavumanga ukuthi linqotshiwe ngubaba Mnangagwa.
Mnumzana Fuzwayo, sizwile ukuthi ekhuluma lapho ubaba Chamisa abantu bathi bona useze waphuma lapho abengani utshone khona engazwakali engakhulumi, kodwa nanku sebembone waze wakhuluma. Kungakuthembisa yini ukuthi usezaqalisa ukubopha ziqine njengoba ukhetho soluleminyaka nje emlutshwane ukuthi lwenziwe?
Umbuso wedu dictatorship awusiyo ukuthi uphikiswa nje ngokuba abantu yabancenga. Sibusa isigebengu, sibusa abantu abathatha umbuso ngodlakela. So akulandlela yokuthi uthixo wabona bazakunika umbuso. So laba bantu yena ukudingelela ayisikho kukhulule ngengokwesikhatshana.
Mnumzana Chiroza, siyabona ukubana uphethe udaba lokuthi sokuza mele kulungiswe indaba ezihambelana lokhetho, ama-electoral reforms. Asoze sibone na kufanana futhi isikhathi sesifike sokhetho ukuthi isikhathi se-assigned.
Ngakhuluma ngama-electoral reforms. Ama-electoral reforms siyazi mhlophe ukuthi izenki angithi. Izek kayikho independent kayizimelanga yodwa izek bona labantu zananzelela ohostla igwana ama major ku army o Innocent Ncube bonke labana abantu be army isikalazo se MDC vele besingiso ukuthi abantu abavele besebenza ku army la manje ama security sectors abaphume lapha izek ibe inhlanganiso ezimele yodwa emele lukhetho hatshi ukuthi ibe ilokhuzeni liqembu elabantu abavela kuhulumende ngoba phela umuntu nxa eku-army uyabe evela ku-army uyabe esayine abayithi ilokhuzeni i-oath eyokuthi yena uza kwenza bonke okwenza ukuthi inhlelo zikahulumende ziqhubekele phambili.
Umnumzana Swithan Chiroza, isikhulumeli sebandla le-MDC Alliance koBulawayo, ubexoxa endawonye lengcwethi yecubungula izombusazwe umnumzana Mbuso Fuzwayo. Kwezemidlalo, abadlali beqembu elimela iZimbabwe emdlalweni wenguqu elama-Warriors abadlala besekhaya bakhangelelwe ukuqala amalungiselelo awokudlala leqembu leBotswana kanye leZambia kusasa. Kusithi abadlala kwamanye amazwe bazabuya mhla zingamachumi amabili lanye. Intatheli izindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Imanager yeqembu lama-Warriors uWellington Pandare uthi basaselalo ithemba lokuba abanye abadlali abadlala phesheya kolwandle bazabuya ukuze kube yingxenye yeqembu lama-Warriors elizadibana leBotswana kanye leZambia kumkhankaso we-Africa Cup of Nations.
We're going to start our camp on the 12th, that's on Friday, that's for the local best.
Amalungiselelo ethu azaqala ngolwesihlanu mhla zilishumi lambili lapho abadlali abadlala besekhaya kanye labaqeqeshi abazangena khona enkambeni kodwa kabasoze babuye bonke abadlali abadlali besekhaya abakuluhlu lwabadlali esibabizileyo. Lokhu sikwenza ngoba sisasele themba elokuba abanye abadlali abadlala phesheya olwandle bengagcina bebuyile ukuzoba ingxenye yeqembu lama-Warriors.
Abadlali abadlala emazweni ayingxenye ye-United Kingdom bayaliswe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors ngoba inkokheli ze-UK zifake ilizwe leZimbabwe kuluhlu lamazwe alengozi enkulu yokuthola umkhuhlane we-COVID-19. Umpandare uthi babize abadlali ababalisa uKevin Moyo, uLast Jesse, uPerfect Chikwende kanye loThakuzwe Chimwemwe ukuthi bazothatha indawo zalabo abadlali abavinjwe ukuzodlalela iqembu lama-Warriors. Umoyo loChimwemwe badlala elizweni laseZambia, uJesse useSudan kuthi uChikwende useTanzania. Iqembu leZimbabwe likhangelelwe ukusuka kuleli mhla zingamashumi amabili lane lisiyadlala leBotswana ngosuku olulandelayo. Ngemva kwalowo mdlalo luzaphenduka kweleZimbabwe mhla zingamashumi amabili lesithupha selizolungiselela ukuzodlala leZambia mhla zingamashumi amabili thoba munemunye. Womathathu lawa mazwe akusiphala sika Group H kumkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumncintiswano we-Africa AFCON ozaqhutshelwa kule Cameroon ngomnyaka ozayo. Iqembu le-Algeria yilo elincinte kusibaya sika Group H kusithi iZimbabwe, iBotswana kanye leZambia zilwisa ukuqeda zisendaweni yesibili, lazo zithole ilungelo elokuyadlala kwele Cameroon. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanjini.
Singakehlukani-ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Sokungumnyaka owodwa selokhu inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-World Health Organization yachaza ukuba umkhuhlane we-COVID-19 usuludubo umhlaba wonke jikelele. Amalunga ebandla leMthwakazi Republic Police amiswe phambi komthethwandaba kamantshi e-Trade Gold kobulawayo lamhlanje. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande. Abangezwanga indaba zethu lilakho ukuzilalela njalo ebulenjini ku-www.voandebele.com.